siyabonga ndimi ngokusethulela ezosuku ngesingisi siyalamukela mthwakazi omuhle emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 26 ngoNkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Sibancene sesidubeke kakhulu abantu bezimbabwe sebedubeke kakhulu kulilungelo lethu ukuthi sikwenze lokho ende sizakwenza kumbe bayafuna kumbe abafuni.
Ibandla le-MDCT lithi amalungiselelo alo okutshengisela kobulawayo ngomgqibelo asefike kuzinga laphezulu. Izakhamizi zeHarare ziyalawa ukwamukela uhlelo lokuqala zibhadalele amanzi zingakawasebenzisi olwama-prepaid meters. Izibotshwa eziyinkulungwane ezimbili zixolelwe ngumongameli Mugabe okukhangelelwe ukwehlisa inani lezibotshwa emajele aminyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDCT lithi amalungiselelo alo okutshengisela lisola uhulumende weZANU-PF ngomgqibelo kobulawayo asefike esigabeni saphezulu. Kubika intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo.
Umabhalane wokuqoqa inhlelo zebandla le-MDCT uMnumzana Abednego Bebe uthi ababuyeli emuva ngokutshengisela ngomgqibelo.
Sibancene. Sesidubeke kakhulu abantu bezimbabwe sebedubeke kakhulu kulilungelo lethu ukuthi sikwenze lokho ende sizakwenza kumbe bayafuna kumbe abafuni.
Umnumzana Felix Mafa ongumsekeli wesikhulumi se-MDCT kobulawayo ukhuthaze ukuba abantu abasekela umbono webandla lakhe babasekele ngokuza labo bezotshengisela.
Yebo, namhlanje i-MDC Bulawayo Province edile press conference isiqokoqela sendaba nanzi. Thina kobulawayo sithi asifuni ama-bond notes. Njalo sifuna ukuthi uPresident Mugabe leZANU bachasise nge-$15 billion yatshontshwayo noma abantu laba abayitshontshwayo bahanjiswe emthethandaba. Sikhalaza njalo ukuthi sifuna imisebenzi, ama-firms adilika. 93% kobulawayo abantu asisebenzi. Sifuna uMugabe wasipromisa 2.2 million jobs, kathesi sifuna kule 3 million unemployment.
Umnumzana Mandla Sibanda oyisikhulumi sebandla le-MDCT kobulawayo ugcizelele amazwi kamafa.
Okokuqala, ama-structures e-party are going to be involved. And ama-structures e-party manengi wona wodwa. They run into tens of thousands. And then kodwa-ke lo Zulu jikelele layo unxusiwe.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Dorcas Ncube ubike ukuba ukutshengisela okuqoqwa libandla le-MDCT uyakusekela ngoba iningi labasakhulayo alilamsebenzi njalo lempilo inzima.
Thina abasakhulayo into esikhathaza kakhulu njalo ezasenza siye marcha mhla ka 28 May ngeSaturday yikuthi ontanga abaningi abasebenzi, ontanga abaningi batholakala emabrijini. Kodwa iZANU PF yasithembisa ukuthi khonkhona izasinika ingangena embusweni.
Injongo yokutshengisela lokhu kubalisa ukwala imali yama-bond note ukwazi nge-US$15 billion ethiwa yanyamalala, imisebenzi eyi-2.2 million eyathenjiswa libandla elibusayo leZANU PF, lokuthi uhulumende kayeke umkhuba omubi wokuphazamisa ukusebenza kwamakhansili ezweni. Akukazakali ukuthi umongameli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uzaphatheka ekutshengiseleni lokhu na ngoba usesibhedlela kwele South Africa. NgoLwesithathu ibandla leZANU PF litshengisele inkulungwane zabasekeli zangena izitaladeni zeHarare zisithi zitshengisela usekelo lukamongameli Mugabe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
ukuhlaziya lolutaba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 xoxe lo mnumzana Vumani Ndlovu obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni iRural Communities Trust endawonye lo mnumzana Bednico Pepe unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT. uPepe usungula lingxoxo.
Sesilungiselele kanzima ke sibili njalo abantu bayakuthakazelela ke ukuthi ke kuyintshukuntu yokuthi baze khombisa umgaba ukuthi hayi usehlulekile ukuthi ababuze ngendlela eqondileyo.
Baba Ndlovu, asungangena lawe enkundleni, ubona njani ukutshengisela kwabe MDCT lokho?
Ngokubona kwami ngibone ngani politically bazageyina ekuthini batshengise ukuthi iMDCT lokho kulibandla eliphikisayo elilezicwanga. Ngokuthi abantu nxa bengaba baningi njengalokho kwenzakala eHarare, kodwa okudingakalayo ukuthi sazi ukuthi ngemva sebedemonstrate-ile kuzathinta yini i-15 billion le yathontwayo, bakhangelele ukuthi iza-akhawunte kanjani, kuza bazaresponda njani laba abayitontayo. i-2.2 million jobs ezingekhoyo ezathengiswa yiZANU-PF bakhangelele ukuthi zizabuya njani. Ngombono wami nabemvune ngani bekumele beqondise i-demonstration yabo kumahofisi wona lawo akhangele izinto ezifana nazo nalezo, kulokuthi kubhode kuphela edolobheni lakoBulawayo.
Wathi ngubambe umlomo khonapho Ndlovu, imibuzo ingabi iminingi kakhulu, siyiphosele indaba kuBhebhe.
Ngiphendulele uNdlovu usithanda ukuthi ngimphendule kona ukuthi le petition ke esiza kuyayichiya emahofisini kagavana wakoBulawayo, ngoba phela sidemonstrator sikoBulawayo kungumatsha kuphela. I-petition ke iyabe sisitsho ke into eziningi, sigoqela konke lokhu akubone uNdlovu kuchiyena. Then bese ngibuya ke kule yamakhansila. Uyabona ke uhlupho elalo yikuthi ke umuntu nxa kuthiwa ucorrupt kufanele ukuthi abotshiswe, njalo ngomthetho weZimbabwe ungabotshiswa uyakwanisa ukuthi uhanjiswe ejele uyebhika. Ngikhuluma kunjenjona la makhansila a-accuswa ukuthi acorrupt aseke abizwa emapholiseni kusiyakwenziwa ama-investigation. Ama-investigation amapolisa akhombise ukuthi kona hhayi bona kababoni okubi okwenzakeleyo.
Nxa ngilalele umbuzo ngathi esinye isigaba sombuzo kaNdlovu besingesokuthi nanku-ke silenzile ama-demonstration, like layenza i-demonstration yona leyi kumbe i-marching eHarare, nanku selikwenza-ke koBulawayo, kodwa-ke ngemva kokudemonstrator kuphumani?
Ukudemonstrator kakutsho ukuthi kuyakhipha uluki. Nxa sidemonstrator sitshengisa ukukhonona, ukukhonona okuyikho okuzakhomba kumbe okuzatshengisa abantu beZimbabwe ukuthi hayi laba abantu bakhonona ngento efanana laleyo abantu abakhonona ngayo abangekho kuleyo demonstration
yenzakalayo. Baba Ndlovu, ngiwuqondisile kuhle umbuzo wakho kumbe ulokunye okungafuna ukungezelela khonapho?
Uqondisile kahle mama, kodwa ngisuke ngibe sengididela ingqondo nxa ngisizwa ehlonitshwa uBhebhe eseqalisa ukwethemba amapholisa esithi amakhansila abo awe-MDCT afunyanwe ngamapholisa ayinvestigethileyo ukuthi kawalakala. Uqale nini ukuwathemba amapholisa? Uzakhumbula ukuthi esindebeleni sithi zithiwa ngezikudlayo. iZANU-PF iyakwazi ukuthi i-corrupt, iyakwazi ukuthi yatshontsha leyo 15 billion. Kungakho-ke izasebenzisa ukuthi ingayethesi abanye abonileyo abalamacala ukwenzela ukuthi layo phezulu ingaze yetheswa. Nxa kuyikuthi i-MDC se-Democratic Party elalelayo izikhalazo zabantu, kungani ingalaleli izikhalazo zabantu bakoBulawayo abakubeke sobala ukuthi amakhansili abo atshontshile, akhorapte? Ngabe sibone i-portfolio yabo ye-local governance izoba investigator?
Kasinasizathu sokuthi sithi baqhalile sine sakudingisisayo singakutolayo, ngoba abantu sabuthisica ukuthi abantu bangakhuluma engxenye mhlawumbe kulokuzondana thile, but thina singake silandele ukuzondana kwabantu ukuthi sikhulume into engekho.
Hayi Ndlovu-ke, isikhathi sethu asavumi, elakho lokugcina inkuthazo bani ongayipha kwabe-MDCT besenza uhlelo lwabo lolu olokutshengisela?
Abe-MDCT nxa betshengisela eqinisweni, hhayi sibathayela ihlombe. Bangaze bakhangela i-corruption yabanye kodwa bavikele eyabo ekhona. Lokho kuthiwa ngubhebhe kuliqiniso akusiqinisa kabalalele ama residents akobulawayo nxa ekhuluma ukuthi ama councillors abo angamasela ukwenzela ukuthi labo nxa sebekhuluma ukuthi uhulumende phezulu ulisela nathi sibalalele
elakho lokugcina lawe bebe
elami lokugcina ukuthi bantu bezimbabwe singakhuluma okunengi ngoba lapho vele kulabantu khona abanengi kulenkulumo eziningi njalo futhi isikhathi esiningi kuthiwa lapho kufe khona umuntu uyaba khona umphakathi lanxa engekho so asingake silandele-ke izinto ezingasiphazamisa ekuthini siye phambili ngohlelo olukhona uhlelo olukhona alukhulumeli ubulawayo kuphela lanxa lusenziwa kobulawayo kodwa lukhulumela uzulu wonke owezimbabwe ngoba sikhuluma kunjenje emabhanga kakula mali kathesi
lo ngomnumzana Abednego Pepe umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lo mnumzana Vumani Ndlovu owenhlanganiso ye-Rural Communities Trust bebe lo Praxedis Jeremiah West Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi zeHarare ziyala ukwamukela uhlelo lokubhadalela amanzi zingakawasebenzisi oloma prepaid water meters. Lamhlanje izakhamizi lezi zise incwadi yesikhalazo zazo kumansipala zimkhuthaza ukuthi angaqhubekeli phambili ngalolu hlelo. Kubika uMavis Gama.
Incwadi yesikhalazo inikezwe osaphethe isikhundla sikameya weHarare uKansela Peter Moyo. Yizakhamuzi zikhokhelwa yinhlanganiso yeHarare Residence Trust, HRT, ithwele amagama okukhalaza ipetition ngesilungu afika phose inkulungwane ezintathu abalobe besekela okumunyethwe yilolu gwalo. UKansela Moyo utshele intatheli zindaba ukuba kuludaba okumele lukhangelisiswe yinkokheli kamasipala lolo ngoba lumqoka.
Ipetition leyi esiyitholileyo kuma-red payers yethu siyayamukela. Sizayinikeza yena onguye umaphatha key uzophendula ukuthi uyibonile njalo kuzahamba kanjani sisiya phambili.
Iqula lenkokheli zezakhamizi belikhokhelwa ngumgcini sihlalo weboard enhlanganisweni ye-HRT umnumzana Albert Mazula onguye oye waya kwethula kosaphethe isikhundla zikameya weHarare. Phakathi kwemizi engamachumi ayisikhombisa lantathu eHarare uMazula ethi eyisitshiya galombili kuphela kuyiyona elabantu abanelise ukuloba amagama abo kule ncwadi yezikhalazo.
Kusisho ukuthi ngabe besike sahambisa kubo bonke besiyathola more than 20,000 ama-signatures. But sibona ukuthi idokhumenti lakhona lizaba likhulu yiko-ke sithethe isempulu nje.
UMazulu uthi injongo yokwenza lokho yikubamba umanisipala ngamandla ukuthi alalele izikhalazo ezivela kuZulu hatshi ukwenza santando ngempilo yabantu ikakhulu kwezamanzi.
So yikho sisithi thina hatshi ama-prepaid water meter kasivumelani lawo ngoba aza kwenza ukuthi ama-residents ezwe buhlungu nqabo waswela.
Umqondisi we-HRT umnumzana Precious Shumba uthi ulethemba lokuba ukutshengisela kwabo kuzaphathisa ekuthini kube khona ukuxoxisana lezakhamizi kuqala sikhathi sonke lapho sekuqhutshwa inhlelo ezehlukeneyo. UShumba uthi umanisipala engaba ngoxoxisana lezakhamizi sikhathi sonke kungaphathisa ekuthini babonisane phezu kokungenziwa ukudinga indlela ezisuthisa uZulu zimenze azihlawule imali okumele zihlawulwe hatshi ukudonselana. Mihlanu imizi ekhethiweyo kwamanje lapho okuzaqhutshwa khona umsebenzi wokuqala okubeka lawo ma-prepaid meter anduba abekelwe uZulu wonke edolobheni leHarare. Le ngebalisa oweGreendale, Sunningdale, Kambuzuma, Bluffville kanye lema-avenues bucwadlana ledolobho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
vathwele amagabha avuzayo abantwana abalabazali ababethethe izithupha zokuzalelwa kwele South Africa basebezibuyisela sebephiwa amaZimbabwe special permits. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi lezalwane zeZimbabwe lithe ngokufika kwele South Africa lathatha incwadi lezithupha zokuzalwa kwele South Africa ukuze kube lula ukuthola imisebenzi. Ngo-2010, uhulumende wakwele South Africa umemezele ukuthi labo abathethe lezithupha ngokungekho emthethweni bazibuyisele ukuze baphiwe amaphemithi achaza ukuthi izalwane zeZimbabwe. Abantu abafika izinkulungwane ezisithupha bazibuyisela isithupha lezi okuyinto esidalela abantu babo uhlupho olukhulu. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqaputo Mabhena uthi lesi simo sesitshiye inengi labantwana laba bephakathi kwetshe lembokodo kukanti labazali babo kabasazi ukuthi benzeni.
Uhlupho olukhona ukuthi abantwana ababatholayo bababhalisa ngokuthi abantwana labo bayizizalwane zeSouth Africa. Nxa umntwana ehamba sithi athatha iID sethola ukuthi ngale womafezi iID yomzali siyakhansela. Ukungathathi komntwana iID kusho ukuthi umntwana akasozabhale ugrade 12 ngapha yimatric.
Iningi lalabo abantwana sebezamile ukuyathatha incwadi zeZimbabwe. Kodwa umnumzana Mabhena uthi lakho bathi bengena emaofisini akhona bafice imbila sithutha.
Nxa bazali ama-ID esekhanseliwe sokuhlupha emntwaneni ukuthi umntwana abe le-ID. Njalo futhi kunzima ukuthi abe sesiya eZimbabwe ayekuthi yena ungumZimbabwe ngoba yena vele kazange azalwe eZimbabwe, kazange futhi azalwe ngabazali ababesebenza incwadi zeZimbabwe. Yilo uhlupho esidibana lalo lukhona.
Lokhu kutsho ukuthi laba bantwana kabayisibo bakwele South Africa njalo kakusibo beZimbabwe ngakho kabalalizwe. Esinye sizalwane seZimbabwe unkosikazi Ntandwe Nkosi Moyo uthi lesi simo sesithukuthelise kakhulu omama beZimbabwe.
Iproblem abazoba layo osekuqaleni ukuthi bangazazi ukuthi vele bona ngabakuphi. Kuzobenza futhi le self-esteem yabo ingabe right. Akula nto abangayenza, bazoqhashwa mbani. Asoke bathenga izindlu, they can't own anything. Akulanto vele abangayenzi. Kusho ukuthi phela bangoganyeni, bangolahliwe nje bona. Abantu ababo labo bazo-affecteka.
Unkosikazi Moyo uthi sekudingeka uhulumende bamazwe omabili bakhulumisane ngoba ngokuthula kutsho ukuthi kusungulwa usendo lwabantu abangalalizwe njengoba labantu ababo bezakhula bekusimo esifanayo.
Ngicabanga ukuthi ama-government lawo ngithu kumele bathole isisombululo selenda. So iZimbabwe ayikukhonside ukuthi abazali babo ngababo. Le South Africa ukukhonside abantwana laba abazalelwe lapha. Bengakhona ukuthi bahambe baye eZimbabwe bayethatha ama-birth certificate wona lawa athi bangama-alien. Then iSouth Africa ibalungisele ama-permits until leso sikhathi sokuthi bakhone uku-applyela ama-citizenship.
Ngokomthetho wakwele South Africa, abantwana beZimbabwe abazalelwe kwele South Africa ngabazali abazelwe eZimbabwe balelungelo lokuthi bengafika iminyaka elithumi lesithupha bakhethe ukuthi bafuna ukuba izalwane zeZimbabwe kumbe ezakwele South Africa. Kodwa laba njengoba bengalazwe incwadi ezibavezayo ngabalalo lelungelo lokukhetha. Mele studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Umongameli Robert Mugabe esebenzisa amandla awaphiwa isisekelo sombuso sexolele izibotshwa eziyinkulungwane ezimbili i-2000. Kubikwa kulezibotshwa ezedlula inani elakhelwa amajele elinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa i-17,000. Izibotshwa ezixoleleyo zigoqela abantshontsha inkomo lamanye amacala. Ababulali kabaxolelwanga. Lokhu kutshiye amajele abesifazane esebetha umoya kulababili kuphela abatholakala belecala lokubulala abasele phakathi. Ku-Live Talk lamhlanje esigabeni sabesifazana sihluzeni bomama sikhangela ukukhululwa kwezibotshwa ezibalisa ezesifazane phose zonke okwenziwe nguMongameli Mugabe. ukuthumelana i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthethwandaba wakwele Uganda usufumane owabhomba idolobho leKampala ngomnyaka ka-2010 elecala. Umongameli weMelika uMnumzana Barack Obama ukhangelelwe ukuyahlala endlini elamakamelo ayi-9 ebhadala imali edlula inkulungwane ezingama-22 i-22,000 ngenyanga lapho esesuke esihlalweni sokuba ngumongameli ngomnyaka ozayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kuhlelo lwezemaphandleni lamhla sixoxa lesakhamuzi seLupane umnumzana Celani Ncube ongowebandla njalo leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Siyabonga baba kwaNkomo.
Ye, kuyini okwenzakalayo eLupane?
eLupane lapha nje kwesigodlo seMathele North lonyaka okwenzakalayo kunzima ngoba akukho ngqubekela phambili ekhona. Ilohlupho lokuthi abantu lonyaka kulendlala bathulanga lutho emasimini kwahle kwatha kusaphu. Sibe lohlupho lokuthi kwakhona ezikolo la uhulumende uye wamisa ama-temporary teachers akade encedisa ukuthi kube lababalisi abathize ezikolo. Uyatholana izikolo eziningi lapha ezemathele North zama-teachers ezilingawani ezingathuthi. Osokudala ukuthi khona khona abantwana vele ezikolo eziningi ezabaprimary leza kusafuna. Silohlupho futhi ukuthi kunjalo silohlupho lwendlala. Izakhamuzi lonyaka zilanga lutho indlala ibhahile emaphandleni la. Kanti kasikaboni umzamo owenziwa nguhulumende ukuthi asize abantu ngoba indlala ivele yaqala lakathesi nje abantu basendlaleni. Sikhuluma nje indlala yangikhona isekelwa yikuthi le mali layo kayikho la bathi bazamela akulamzamo ekhona ngoba ukuze bekwanise ukuthola imali bathwala nzima kakhulu. Abanye izakhamuzi ziyasuke ezingama-15 years ziyadinga imali eposti. Yeposti kayikho, zisuke emabhenki kayikho, ziye koBulawayo ziyethona zilayinile zingayitholi imali yangkhona.
Ukudaba lwababalisi lapha Encube selike lakhulumisana labo yini abakahulumende?
Ngikhuluma nje mina lami ngomunye okhokhele esikolo ku-FG esikhulu lapha esamabhiwa eLupane lapha. Sike sakhulumisana la ma-headmasters ezikolo ukuthi uhulumende nxa besiya khona ngale emahofisini awezomfundo bathi khona kuthiwa kusamisiwe akula mzamo ekhona esiyibonayo ngathi esekhanyayo.
Edabeni lwendlala uMongameli Mgabe uke wayiphatha lindaba ekhuluma izolo wathi abantu abadinga ukudla ababhekane lendlala kumele baphiwe ukudla lokhu kungelabandlululo. Alikezwa nje abakahulumende bethembisa ukubana basendleleni bayeza khona ngapha.
Okwakatesi Inkomo lapha lesikhona lofani lapha asikakuzwa khona lokhu. Kodwa uhlupho siyakwazi ukuthi umongameli wethu elizwe hlezi ekhuluma njalo nje ukuthi hhayi awafuni ubandlulo. Kodwa yi-political tool yabo njengabandlalezane kuthiwe abasukela layo kudala ukuthi nxa bekhuluma ku-public bakhuluma kuhle but nxa sebeseza izinto bayenza izinto kulo bandlulo and ukudla ngaze kubuye ubandlulo yasizolekali usolakala.
Siyazi libusisiwe ngethimba khona ngapho eLupane. Sesike sezwa kaningi-ningi likhala ukubana kalitholi lutho kulezi zigodo. Sokwalungisiswa yini?
Mnumzana Nkomo, ikuthi uhlupho lwethu esilalo eZimbabwe ngolokuthi ungaze uhambe kuliphi khona lelizwe balama-resources aqondane lesigaba zonaleo. Sibona thinebandleni lethu sasithe khona kuvele devolution of power, amandla ezabelweni. Abantu bazenelise benelisa ukwenza izinto zabo ngezabelo zabo. okwethimba elupwane mina ngithe ngikhule elupwane lapha zokulamathimba khampani eqhumile kathesa lokho esolovela ngancane kancane akulanti ayithiya kathesa ngikhuluma nje elupwane khona apha lapha engikhona mhlawumbe ingxenye kulesomile eyodwa ayo ayisayekzisti sesemluksi ngale ithimba siqunywa e-forest ngale so nxa siqunywa e-forest ngale siyakwasa abantu abasebenzela i-forest kakhulu basoba ngapha iningi labo vele ngabakhona le Mpumalanga so sinohlupho lokuqunywa khona ithimba vele kasisayitholi sasayibona lapho esikwa khona esikubona-ke kuphela sibona kuqunywa izigodo ukuthi lezo zigodo zisiwa ngaphi ithimba yakhona ingasiwa iya ngaphi konke lokhu asikubona sohlupho kakhulu lokuthi aluba uhulumende weZimbabwe yalandela isisekelo sombuso esisedivula usinofawuti amandla ezabelweni abantu bazisebenzise ama-resources abo ngezabelo zabo ngabe kasikahlupho lonke lolo manje uhulumende esilayo siyamazi ukuthi uligova kafuna abantu bazithilele ezabelweni zabo funa into yonke nje abe ngubamba zonke woba ungakhangela ungakhambe uyaharare kule khampani kuthiwa yilupane ethimbayo kodwa ilupana yiphi ikhampani okuthiwa yilupane ethimbayo uhlupho lwethu esilalo eZimbabwe ukuthi okokuqala kasilabe ukukhokhela ukubona sihlupheka kangaka silezi ndlala okungadingekiyo ukuthi sile ndlala
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga
siyabonga ba
belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi selupane umnumzana Celani Ncube asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki eza uhlelo ngolwenu Zulu wemaphandleni nxa kukhona elifuna sikhulume ngakho ezabelweni zenu lisazise khonapha kustudio 7. Wash away all the tears from my eyes. Umdumo wezihlengene ingoma ye reggae siphiwa ngu Gramps Morgan owe Morgan Heritage phela ehlabela ke kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili ibandla le MTCT lithi amalungiselelo alo okutshengisela kobulawayo ngomgqibelo asekuvinga asekuzinga laphezulu hayi ke kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilani.